indaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani mtshakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Yaba celebrate ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana bevumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon the request, our families are requested, our victims are requested. We want to go and get you a madam. Father, I'm going to go and get you a madam. I'm going to go
Kweze Melika, owaye ngumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we-trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni osele minyaka yokuzalwa edlula engamachumi ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse kweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005, uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni loMnangagwa izolo ntambama abahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJapi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni, njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgabe, abantu abangalungelanga ukuthi kugeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasesembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshenziswa ukuthi siyabaselebreta. Siyabaselebreta ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula. Okungawukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo, lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi labo abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana labo Cyril Ramaphosa, labantu abafana labo lo president weRwanda, kuyibo basondelayo interesanta zinalezi ezenzakalayo. Kodwa-ke abantu abafana labo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uyerumtebeni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979 abaningi abamaziyo ibizo lakhele ngu-Idia Adamini ngumuntu oselocuku ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngalabangane abaqotho angabanxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika?
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe abantu aphila labo umongameli bam-advise bamtshela ukuthi lapha sofana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka uthethe isikorobho wathanyela endlini wasuka laphana wasuka enyathela udaka wasophenduka lo daka endlini kuyabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela izimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma singabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo yori Museveni siye sambona umongameli ehambe siyafika kubo masisi lapha eBotswana esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane esithatha ukuthi watho ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokhu ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe kasebenzisa ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusaseyi-Rhodesia sisalwa lamakhi. Kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe njengochuku ngenxa ngokufana nje kakhulu lokhu esikubona kuyori Museveni. Akula mehluko phakathi kayori Museveni, akula mehluko nalubaba owesudan osanda khishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembo le-newzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje-ke ke silalele-ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhulunyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela mangabe nguhulumente omela abantu. Singakubongela lokhu ukuthi azimisele mpela akukhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazi ubuhlungu ukuthi bona bathini, bacele uxolo olunjani, bakhompasete ngalokhu abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise ebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kulokho nalokho afisa ukukwenza. Ngiyabona.
Mamthakazi, ngiyabonga Msakazi. Yey. Baba Dube lo ludaba lokugugu round lo luzasenza sihlale sikhuluma ngaleso zonke silubuyelela. Ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba. Kanti salukhulumela ezinhlizweni. Amanye sasabhala izingwalo. Kodwa kathesi nxa solunje solusibanga ukuthi sikhulume isuku sonke. Okwenzekalayo lokhu bantu bakithi ngizwile ukuthi bana babacubu abekhomishini mina bebesemfela kuze besegwanda bebazabe gwanda futhi kwile viki esinye isikhulumisi sithi khona ikhomishini ayibise isicelo lohulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabantu abantuabutshana lezana ezamakhomishini kanamabili ayabhalayo kunzima bakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphe lezo ncwadi angidi bofakazi abucisha anxa kuvele ngalabo bofakazi obuya ngaphi obuvele bulutshwane ukuthi asizibufana lobethu ye bengasinika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe lapha lapha ababhala iqiniso kodwa ke umuntu ababhala iqiniso kasikhakele yini ukuthi okwayeza abachisa amahofisi ezapho kuyini
mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapho akukhanya nesithwele nzima kakhulu la. Ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura, kusela into ethengekayo. Kuthengwa abantu be-government bafakelwe imali abantu bakahulumende. Into zakhwela manje labo bangafakelwanga imali bona ke. Bayakudla ngapi, bayathenga ngapi. Ogogo vele bangasebenziyo la labantu vele bangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo. Kanti sizawuthiwa le fiwe likhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandle encike kumbe ilizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi
hayi siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi eleZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile ha sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi sesingani sizintandana ngani ziziphepheli kodwa sisezweni lakithi sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa hey izinto sisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokho azikhwela zisiyaphambili kathesi emakhaya mina mphume eCholocho ekhaya eCholocho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokho azikhwela zisiyaphambili petrol iyakhwela isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kulento kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphonga ukudliwa nje hawu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki susikhangela nje usesabe ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele zimi ezweni lakithi siyasebenza sihola amabhondi bhondi akulalutho noma ungayidobhi $100 yebhondi nothi akula uyayizanga akula lutho uyalushaa sithwele nzima sibile ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabe lokhu asikhangele lenkokheli zethu ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga isizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela umnyaka uyazuphele bazaze beqalisa ukuthi bakhangele balungise sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawu bantu benkosi hhayi sithwele nzima behlulekile sibili ngiyabonga
siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp liyenelisa lana ukusithumela imlayezelo yenu listela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba oluchisayo lezinsuku udaba lwegugu rawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu ye inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga.
Safa sapheli sizwe simnyama Iwa safa
Isizwe safa
Namula mwana Hemi mpoke lize Wemaye we modo Safa sapheli sizwe simnyama Iwa safa
Isizwe safa
Namula mwana Hemi mpoke lize
Kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi bathe sebeqoqile kwase kuphuma ke okunenginengi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobekwa kutsha njalo labo abangela incwadi zokuzalwa ama birth certificates labo bawathole lokunye okunenginengi okunjalo abanengi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lomnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla salinhlanganiso eMatabeleland Collective
iMatabeleland Collective lenhlanganiso eziningi ezigoqela iHarbour Cook Trust, iHoza, iY, iBo Private Life Progressive Residence Association, iZipra Veterans, iSouthwestern Region Gender Network, eMthonjeni Women's Forum, iNkanyezi Development Trust, ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho. Isite page likaZulu ngamanye ama-organizations ayingxenye yeMatabeleland Collective.
Selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi lokunye okunjalo. Kuyafezeka na?
Kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona lokuthi sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi, kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi, kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambati. Kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu, abalwela amalungelo, siyaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le ngoba nxa kungela mthetho oqondisa iprocess ngokuhle lona lelo kuzaba nzima ukuthi kufezeke. So sebesiqakathekisa ukubana kube le-legal framework ezaguida iprocess yona leyo yama-reburials ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi, kube lama-forensic experts ababekhalisisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, nokuthi ngobani bona laba abafayo kudocument okuhle khona lokho njalo. So sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho. Umkhankaso awulula, awuchiphanga, imisebenzi ngathi yimpi njalo. Bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zeground abangafuni ukuthi kube lempumela. Kodwa njengabantu abalela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu, sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma labanye, sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Kebo kanjani ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu. Kebo kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona, okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona lawo, kutheni, ngubani, wadutshulwa yini na, bahlatshwa ngama-bayonet yini na, ibatshaywa yini na, wahamba njani. So kuyabe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale, kukhulunisane njalo labakhokheli womdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Bayabona kuqakatheke khona ukuxoxisane, ukubonisane njalo, ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele, kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yokuganga lobugelekethe osebukhona lobunsulabo osebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolo?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematriculant collective. Sile nhlanganiso eziningi yokuthola trust ezilama experts ayitrena kubo Argentina abonobuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezishiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba kugeja amathambo. It's upon request. Ama families ayabe requestile, ama victims ayabe ecelile ukubana kunjani kugejwe amathambo. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Sizokhanje nje ukugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le-request evela ngathi emulini. Imuli nxa sibeke i-request sokusiba lohlelo lonalolu olabe lukhangelwe inhlanganiso ezikhangela amalungelo, kube le-documentation lalabo abakhangela ezamathambo, ama-forensic experts, lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili, kulesilengwiche eziningi ekumathibuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli isithi hayi thina lapha sesithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikole, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli weleMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lamaDemocrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weleMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden, kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweleMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba lechance ngoba ulama advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama, and uyazi ukuthi umbuso kaObama ebantwini abaningi kumademokrati wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili, siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo, and abaningi bakhona abantu abale experience, abanye basase bancane in terms of iminyaka compared to uBiden, which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days, siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020, usiyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics, amanye ama-groups, and then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe uyabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli, sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama, akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think kuzonyampisa of course abanye abantu, kodwa iningi labantu I think bazomjaja ngeperformance yakhe ku government ka Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakhombisa okwenziwa yile administration ka Obama. Sabona bephumelela into eziningi ezifana lokuphasa i Obama care lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjaja based on lokho udlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisana ukumela?
Yeah, I think uBiden ngumuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ungathi uTrump izinakalalo ulwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje oza ongena ngingathi isitayela sakhe sokudebate, isitayela soku-intimidate, sokuthuka weyisa abantu and all that. I don't think ukuthi uTrump vele ulesikhathi sokuthi adebate ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufike engqondweni yakhe as long as ikwazi ukuthi ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika. Icala lami kuba ngumzwange ndaba, bayangizonda ngaze ngigide kanjani, ngicule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLove Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Bye bye.